David Coulthard ayisuye wafuna ukuba ngumeya njalo uThamisa ayisuye wafuna thina labe-civic society sayisivumelene ukuthi at least kasinikwe ithuba sokuthi sizikhethele umeya lo deputy mayor. UCoulthard kakula muntu oleproblem laye oBulawayo. Manje into esiluhlupho yikuthi yena uCoulthard engakangeni uyasunga esongela ikhansili esongela i-corruption engakangeni. Konke lokhu kuhle kuyethusa abantu bakoBulawayo. Uyakwazi ukuthi amakhansila abengawe MDC CC yena la MDC CC sonayo la esehlasele amakhansila ethu engakangeni. Siba lokwethuka kakhulu ukuthi but ujongeni ngoba ngendaba zepolitics besikhangele ukuthi omunye umuntu criticize amakhansela ethu ngowezano hathi yena sisebenze laye ube yi-senior leader yikho esimesabela khona. Okwesibili thina silokudana njengoBulawayo asisela meya wesiNdebele asisela deputy meya wesiNdebele emzini wamakhosi. Lokhu kuluhlazo olukhulu eku-right ye uCoulthard abe ngumeya bese kuthi lilolandelayo laye abe ngumuntu wesintwini ngoba baningi hhayi lapho besingabe sihlezi kuhle lathi yena uDumisani Nkomo bekuqondile ukuthi abekele kumbe silabo ebhini silabo sikhululeni lemoyo pho nxaso kuyaba le-directive ukuthi asisela meya wesindebeleni asisela deputy wesindebeleni konke sokuthiwa kusuke eHarare singabantu bebandla kodwa hhayi lokhu kubi kusiphathe kubi kakhulu.
Umcijo wakho wakuqala uthiwe kuyethusa ukuthi ubuya esonga umnumzana Coulthard esithi inkohlakalo lokhu lalokhu kuyini okwethusayo nxa kuyikuthi ufuna ukulungisa okuhluphayo
okuzasihlupha sesithe sabona ukuthi laba bantu kabameli thina sokufanele bayecela imvumo ngakho konke okwenzakalayo eHarare kanti thina besisanga ukuthi ngabantu esizabe sibathuma njengezithunywa zethu. Lokhu sokuthi kwabasebala ukuthi thina njengabantu bakoBulawayo asela control over these people sizabona ukuthi sizenze njani ukuze uBulawayo ube back ebantwini bakoBulawayo.
Kodwa okwenzeke bagcina bevotelwa bengaphikiswanga kuyini?
Kube nzima kakhulu abantwana abangamakhansila ngoba kimi bancane babethwele nzima betshelwa ukuthi oza kavotele omunye umuntu ongashiyo lowo okhithiweyo ubukhansila kuyaphela.
Ubona ingani bazaqhuba kuhle yini umsebenzi? Singabona i-service delivery iguquka.
Hayi kabala power yakho mina ngibe lo baba uJustin Ndabeni ngiwu-deputy wakhe. Thina we-executive mayors we above ama-town clerks we above ama-directors singela minister futhi ongasicontroller laba pho ngama-ceremonial mayors. Okwakhe uCoulthard yikuthi nxa kuthe kwaba labantu bemzini ezobabingelela nxa kuthe kwakhe iklinika ayi-officiator so umsebenzi wabo uzafanana nje lamakhansila. Kashwaye kuthiwa ngukhansila meya kala power enganani even amathenda lawa engizwa bethi bazawarivesa kunzima ukuwarivesa they can just review them bawareviewe kodwa awuwakhansili ngoba kulama-damage abakhona ungakhansila. So ikhansili ngokwazi kwami iyakunyela mali yokubhadala lawo ma-damage ngithemba bahambile ku-training hhayi bafundile ayisikho lokhu ukuthola nxa ukhampena yikho zakuthola susekhansilini hhayi kwehlukene.
Ngezinye indlela kuzaqhubeka kulukhuni ukuthi idolobho lithole amanzi ukuthi idolobho lihlanzeke lokunye nje okuhlupha abantu kubuthwe izibi labathengisayo bengagcwali indawo yonke.
Kuzaqhubeka kulukhuni ngoba khathesi uminista nguye ocontrolayo ama-provincial council ngithemba njengobana izano bezingenele bebodwa uminista sezasebenza labo in conjunction nabo.